Kukhala lamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siyalubuyelela kudaba lokuncishwa kwenduna yakogodlwayo uvezi maduna mafu isicoco sechawa lelizwe sicoca lenkokeli yomdabuko uFelix Mhlazana Ngwediweni.
Indaba le yobuqhawe Heroes Acre kuba ihero i-national hero kwakufuza ukuthi noma ulandela party iphi nxa kwakukulela ukuthi hayi usebenzile wenza lokhu lalokhu lalokhu ungene khonaphana lakho kube le independent singathi committee ekhona engahluza konke lokhu ukuthi hayi lwana kufanele angene lwana kufanele kangene manje iphutha langena ngenxa yokuthi indaba leyi bahle bayigoqa bayifaka ku-Politburo.
Kuyinongaqondanga ngokuba udaba lolu lubanjela idale le-ZANU-PF Politburo.
I-Politburo yona ibiza i-Party 1 na-ZANU-PF kuphela. Asozungeni ku-Politburo nxa uvela ku-ZAPU, nxa uvela ku-MDC, nxa uvela ngaphi ngaphi, uthi namhlanje sizama ukucungulula uGodlwayo uMathayi uthi simnikeze isicoco lesi awungeni ku-Politburo. Yikho ke nxa usilandela indaba leyi igobe khona phana yahle yangena yathi hayi indaba yesicoco isiyindaba yepolitiki isiyindaba yepolitiki nxa isiyindaba yepolitiki wena ongekho kuqembu leli noma usebenze kanjani asoze uthole isicoco lesiyana. Yikho ngiyitshayelela phansi ukuthi Mahlaba ezulu mandebele nganeno nganeno ngento leyi ngoba yagoba ekuqaliseni umuntu esimaze uGodlwayo uMathayi khonaphana siyakwazi ukuthi liqhawe ukuthi abamnikanga isicoco akuvali ukuthi umdladla angatshaya ihlombe agiye ngaye ngenxa yokuthi ilokhiyana kwagoba ekuqaliseni lami nginje ngangizazonda kakhulu ukuthi hayi Mathayi singakunika isicoco lesi nxa uzalala ku-Heroes Acre. Umdladla waza ancifa ancife 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 ubuqhawe akudingi ukuthi ye ngiliqhawe ngenxa sengivume ukulala ku-Heroes Acre hayi uliqhawe jikilili
pho ke kumele nxa kusiya phambili abantu benzeni
kwamaqhawe bawadube kumele kuphume ku-Politburo kumele kuphume kuhulumente kumele nxa sileqiniso kumele sibumbe into efiswe ngabantu abantu laba abazakhethwa ukuthi hayi yini ikomiti elithize elingabambanga hlangothi elingangenanga kupolitiki liseceleni engxenye amakhosi athize abafundisi othize obani bani totally separate from i-politics yonke kwenza ukuthi kube yibo abahluzayo ngoba sokusobala ukuthi laba ama-politics behlulekile dube behlulekile
kudaba lethuluma lapha namuhla besixoxa nenkokeli yomdabuko uFelix Mhlazana Ngwediweni. Asaleni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Gcina amasiko wena. Owawusenziwe phandle. Gcina amasiko wena. Owawusenziwe phandle. Khathela obaba mkhulu. Babe lobo logogo. Owawusenziwe phandle.